ihlanganiso ye-FIDH engumanyano wenhlanganiso zamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ithi ikhathazeke kakhulu ngokusetshenziswa kwemithetho efana nowephosa olawula imbuthano yabantu osetshenziswa ngamapholisa ukucindezela amalungelo alabo abatshengiselayo eZimbabwe. Isola njalo kusetshenziswa mahlana kwamapholisa ekubopheni lekutshayeni abatshengiselayo, kusetshenziswa izamboko, intuthu ehitshayo, le moda zokuthela abantu ngamanzi. Umzekelo wenhlanganiso ye-FIDH e-Africa, unkosikazi Cherina Jerolon, uthi lo ngumkhuba uhulumende weZimbabwe okufuze awuqede du.
We're very concerned about this increasing repression.
Sikhathazeke kakhulu ngokwanda kokuhlukunyezwa kwabantu. Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe yonke imithetho emupha ingqobe zokuvikela abalwela amalungelo oluntu labatshengiselayo, njalo abe leqiniso lokuthi labo abephula ilungelo lalaba bantu bayaboshwa.
I-FIDH ithi ukuhlukuluzwa lokubotshwa kwenkokheli zenhlanganiso yeTajamuka labanye abebetshengisela kusetshenziswa imithetho yoncindezelo kuzafuze kuphele du eZimbabwe. Ithi funa inkokheli zenhlanganiso yeSADC eziqhuba umhlangano eSwaziland zimtshela mathupha umongameli Mgabe ukuthi ekele ukwephula amalungelo oluntu esebenzisa amapholisa lenhloli zikahulumende. Inhlanganiso ixwayisa njalo iSADC ngokuthi uhulumende kaMgabe ngasihloniphi isisekelo sombuso njengoba iningi lezinto ezitshiwo isisekelo sombuso zingalandelwa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezamalungelo oluntu eZimbabwe eZim Rights umnumzana Passmore Nyakureba uthi kucacile abakufuna inhlanganiso yeSADC ikwenze.
The message that we are taking to SADC is very simple.
Umlayezo esiwupha inhlanganiso yeSADC ulula njalo ucacile. iSADC kufanele imise ukusetshenziswa kwamapholisa eZimbabwe ekuhlukumezeni izizalwane zeZimbabwe ezitshengisela ngokuthula ekutshengiselweni okuvunyelwe ngumthethwandaba. Kufanele amapholisa ekele ukusebenzisa udlakela locuku.
Olwela amalungelo kwele South Africa unkosazana Lydia Shezi yena ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingalahli ithemba lokuthi izinto zizalunga ngelinye ilanga.
Mina ngikuzele nje ukuthi bangapheli imandla the youth, especially ulutsha lisukumele imingenyawo babambane, angeke bahlule umuntu oyi-1 bebaningi kangaka. It's a constitutional right ukuthi ustrike as long as ungalwi, as long as it's peaceful and ungalimazi muntu.
I-FIDH ithi khangelele ukuthi amalungelo oluntu ahlonitshwe ngokugcweleyo ehlolweni lokutshengisela okuqoqwe ukuthi kube khona ngolesihlanu. Ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.